Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba lamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-21 lwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalwela amalungelo oluntu labacubungula ezombusazwe sebekhuthaze amapholisa ukuthi abophe abantu abathumba babulala ilunga le-CCC umnumzana Tafumane Masaya.
Obukhona eqinisweni lamaqiniso ukuthi ukuthunjwa kwabantu lokhu, ukuhlukunyezwa kwabo, lokubulawa kwabo, yindaba endala kuleli yami.
Ingcwethi kwezomnotho welizwe zithi uhlelo lukahulumende olokubala inani labantu elizweni ngenjongo yokuthuthukisa izomnotho olwe-economic census luqakathekile lungaqutshwa ngemfanelo.
Yinto enhle kakhulu ukwenza njalo ngoba imicabango ayisaphongi ukuthutha nje lelale ukucabangela ukuthi mhlawumbe ufuze senze lokhu, mhlawumbe ufuze senze. Sesisenza sikwazi ukuthi umumo welizwe lwethu unje.
Owayengukapteni weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu u-Ephraim Chawanda sewachiya lo mdlalo njalo usezifuyela inkukhu kwele Botswana. Sixoxelayo.
Angikho emdlalweni wenguqu eBotswana, hayi ngenza something totally different. Okwa manje ngenza chicken farming kwamanje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abalwela amalungelo oluntu labacubungula izombusazwe sebekhuthaze amapholisa ukuthi abophe abantu abathumba babulala ilunga le-CCC, umfundisi Tafumane Masaya. Isidumbu sikaMasaya satholakala ngeviki edluleyo ngemva kokuthunjwa kwakhe ngabantu abacatshengelwa ukuthi ngabacuphi ama-CIO esebenza labasekeli bebandla leZANU-PF. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyathi utshele iStudio 7 izolo ukuthi basaphenya baqwayisisa lozulu ukuthi abekezele. Abantu abathumbe ilunga le-CCC elimela abasakhulayo edale lephalamende umnumzana Thakutswa Ngadziwore kumaviki asanda kwedlula labo abakabotshwa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi efundisa ezombusazwe eWits University kwele South Africa umnumzana Jethro Mpofu.
Okukhona eqinisweni lamaqiniso ukuthi ukuthunjwa kwabantu lokhu, ukuhlukunyezwa kwabo, lokubulawa kwabo yindaba endala kuleli yami eyaqalisa ngo-1981-1982 ngesi sikhathi seGukurawundi genocide. Bayathunjwa nje bayabulawa kusenzelwa ukuthi bethuselwe njalo kwethuselwe oluningi lwaseZimbabwe ukuthi lwesabe ukungena kwezopolitics, lwesabe ukuphithizela, lwesabe ukuphikisa kwezopolitiki lapho.
Umnankagwa uke waphuma eziqhenya lapha esithi nguye owasungula inhlelo zokucupha lezokuvikela ilizwe ezinengi. Wathi kulabantu bakhe kulezo ngatsha njalo akulalutho olwenzakalayo angalwaziyo. Nxa silandela lowo mqondo Dokotela Mpofu, ukungani kahle kahle kulokhe kungakabotshwa muntu phezu kwesehlakalo lesi?
Uqinisile umnumzana uMnankagwa nxa isithi imithetho yangale yokucupha lakho konke okwenzekayo kwakhandwa nguye. Siyakwazi ukuthi ngesikhathi seGukurawundi genocide kwenguye uMinister of Security and kuyazakala ukuthi nguye owayeyisandla sikamnumzana uMgabe ekuthumbeni, ekuhlukumezeni, lekwenzeni konke okwakusenziwa bebotshwa abantu bevalelwa bengelamacala bebulawa njalo. Akala manga mayethi nguye owayikhandayo leyo mthetho lalawo maqhinga lalawo macebo.
Kusobala ukuthi iZimbabwe isenkingeni kwezombusazwe nxa sikhangela ukufuthelana okukhona ukuthunjwa lokubulawa kwabantu lokho esikubonayo. Kuyini kahle kahle okungenziwa ukuhlenga ilizwe?
Okuzafunakala ukuthi kwenziwe kuleli mhlawumbe singabona umehluko ukuthi abantu beZimbabwe baphakame babe nezibindi bathi enough is enough sokwanele. Bengenza njalo yikhona iSADC le AU le UN izophakama labo ibasekela abaseZimbabwe. Nxa bengaphakama ngabona iSADC le AU le UN ayisonze yenze lutho. Kuyafunakala ukuthi abantu bazimele bazilwele. Njengokwalokho kwenziwayo ngesikhathi sempi yenkululeko abantu basukuma bama ngezinyawo bathi enough is enough sokwanele. Nxa amaZimbabwe engakwenzanga lokho hayi singakhohlwa inguquko ayisonze ibe khona. Izinto azisoze zitshintshe emnumzana ngombono wami.
Loke ngumnumzana Jethro Mpofu ingcwethi kwezombusazwe njalo efundisa eWits University kwele South Africa. Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Farai Marabira uthi ibandla lakhe alilani lokwenza kokuthunjwa kwamalunga e-CCC kumbe ukubulawa kukaThafumane Masaya. Ingcwethi yezicubungula izomnotho elizwe zithi uhlelo lukahulumende olokubala inani labantu elizweni ngenjongo yokuthuthukisa ezomnotho elizwe olwe-economic census luqakathekile lungaqutshwa ngemfanelo ekuhleleni okudingakalayo elizweni kwezomnotho. Ekhuluma izolo emkhosini wokuvula lolu hlelo olungolwakuqala elizweni, umphathimtambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe impumela yalo izaphathisa ekuletheni ubufakazi bokudingakalayo elizweni. Uhlelo lolu lukhangelelwe ukuqaliswa ngenyanga kaZibandlela ngomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izomnotho elizwe ezimeleyo umnumzana Bernard Ndlovu wayengumgcini sihlalo webandla le-Alliance for People's Agenda e-South Africa.
Umhlaba wonke usulakho lokho vele amakhampani ahlakaniphileyo alento kuthiwa i-research and development ngezinye indlela babe bebuthelele ubufakazi bonobo leyo data bese beyicubungula bayicubungule ibafundise ukuthi into enje ime kanje. So mali siyaphambili ngayo selingayenza-ke ama-decisions lisebenzisa lobo bufakazi. Yinto enhle kakhulu ukwenza njalo ngoba imicabango hayi saphonga uthutha nje lelale kuyikucabangela ukuthi mhlawumbe kufuze senze lokho mhlawumbe kufuze senze sesisenza sikwazi ukuthi umumo welizwe lwethu unje ibhizinesi ezenzakalayo ziphumelele endaweni enje. So uma sesilokufuna ukukhulisa-ke sesidicyida khonoko nje for example ukuthi kule ndawo ezithize ezenza imbuzi ziphumelele ibhizinesi yembuzi, kule ndawo ezithize eziphumelelisa ibhizinesi yezimvu, kule ndawo ethize mhlawumbe ephumelelisa ibhizinesi yezigqoko eyamatanda eyenkukhu kufuze kwazakale elizweni ukuthi kwenzakalani ukuze ma kuqhutshekelwa phambili kuqhutshekelwa phambili with that understanding. Then inkinga engaba khona nge-economy yeZimbabwe economic growth yeZimbabwe even zokutholakaleleyo lobo bufakazi sokungaba le ngxaki ezingaba khona ngenxa yokuthi ubukhokheli abukakhanyi kahle kahle ukuthi ubukhokheli bungavuma yini ukuthi impela umcabango onjalo uqhutshekiselwe phambili uphumelele. Ngilokuthandabuza kakhulu uma ngikhangela ubukhokheli or i-leadership ukuthi indaba zobudlwangudlwangu, indaba ze-corruption zizogcina zenzeka ukuthi noma sokubekwe ubufakazi ukuthi nanku asenzeni kanje bese kusiba lakhona okufuna ukujamulelana nokuqhilana into ezifana nalezo. Ukhokheli buqakathekile kuyonkini.
Kuyini okungabe kwehlukile ngalolu hlelo nxa siqathanisa lalolo oluvele lukhona olokubalwa kwabantu kumbe kungasetshenziswa amanani wona lawana avele ekhona? Singabona lokhu kusiba yikudlaliswa uchithwa-chithwa imali yelizwe.
Umehluko phakathi kwale i-economic census lo le population census eyokubala abantu mkhulu kakhulu esingathi kuyafana yikhona ukuthi kuyabalwa and makubalwa kuyabe kusenzela ukuthi mase kusenziwa ama-decisions kusetshenziswe inumber ezitholakeleyo ukuthi endaweni ethize sifakani endaweni ethize isiphatha njani abantu into ezifana nalezo. So i-population census ilapho, kodwa i-economic census yona idinga ukugugula. Singathi thina ngezinye indlela i-economic census izasizana le-population census ekuthini khona. Sesiyakhangela ke manje ukuthi ekuzumba maramba afungwa kunabantu abangakanani, i-business ezikhona ngale zingakanani, ziyakhona yini ukuthi ziphathisane lenani labantu abahlala khona hapa. So ngezinye indlela zehlukene lezi zinto, kodwa zilobudlelwano economy yona injani khona ngale kulani lani lani in terms of i-business. Bese sithi okay, kulesikhala esithize izikhala ezithize ezifuna ukuvalwa ngokuletha ama-business amanje, bese ke uhulumende abese ncedisa ukuthi apromote lawo ma-business kuyena leyo ndawo ukuze abantu inani labantu elihlala lapho lisizakale. Angiboni kuyikudlalisa imali yelizwe at all. Ngicabanga ukuthi ukuhlakanipha okukhulu lokho kakhulu ukuthi ilizwe lazakale ngendlela ye-economy, lazakale ngendlela yokuthi kulabantu abangaka endaweni ethize. I-leadership ekhona elizweni, i-corruption, into ezifanele ziyakhona ukuginya into enhle igcine ingasaphumelelanga.
Lo ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungela izombusazwe oyengumgcini sihlalo webandla le-APA e-South Africa, obexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi ugatsha lwezemali luzethula uluhlu lwendleko zikahulumende i-national budget ngeviki ezayo ngolwesine. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube utshelele liphephandaba izolo ekobulawayo lapho anikeze khona izipho abantwana abagogekileyo besikolo se-King George. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi usomabhizimusi olodumo uMnumzana Shingi Munyeza lomkakhe uWilma kuzamele babhadale isikwelede se-$100,000 abasithatha komunye usomabhizimusi weHarare kungakafiki umhla kaJanuary 30 ngoba engedlula bazavalelwa ejele. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Kundleni uthi livuka njani basakazi? Hayi sisizile isikhulumeli sezano PF uAndile Jonisibanda lo nje mawusizwa kuthiwa uzokhuluma kuvele njengakaqala ukuvula umlomo uhlube kwazi ukuthi uzodefenda izano. Siyamazi lo ukuthi inkulumo zakhe ngumuntu nje ohlala edefenda izano, ngumuntu ongafuni ukuzwa kuthiwa kule opposition party, umuntu ofisa ukuthi ngabe izano yiyo yodwa, kumbe ngabe yiyo yodwa edlalaye, ngabe nguye yedwa odlayo. Sonke isikhathi inkulumo yakhe ayizwakali ukuthi uqonda ukuthini. Angaze ngamuzwa la ngelinye ilanga undoda lekhuluma into elengqondo. Yonke into ekhulumayo kuphela uyagxeka ama-opposition. Yena wenzani? Njengoba yena esazi ukuthi uma uyi-opposition kufanele wenze njani, indaba ke yena njengoba ecubungule zombusazo engavuki leyakhe iparty ezakwazi ukuthi khona konke lokho othi yena ama-opposition awakwenzi ekwenze yena phela ukuze sibone ukuthi uhlakani. Hhayi ukubuya kuphela uzobanga umsindo ku-Studio 7 lapha. Hhayi ndoda, hhayi
Studio 7 njengathi asiyaphila. Hhayi sibonge inhlelo, sibonge inhlelo. Sicela ukuhlonitshwa, into esiyidingayo inhlonipho. Wena Chabanga nawe iphugeni, wena othi uyisikhulumeli, ngoba uphiwe imali vele uyenzani? Uye kumele ukhulume khona ukuze ukhuluma ngoba vele uphiwe imali, ngoba vele kuyahlutshekwe elizwe. Kodwa sicela ukukhuluma into enjengoku, azokhuluma umsangano lokaChabanga. Sicala isihloniphe, siyadubeka manje sikwamanye amazwe ngenxa yezano naliya isapota liyipha amandla lokuthatha imali kuyo. Sicelani nje lisihloniphe, lihloniphe amavoti wethu. Ngiyacela lapho lisihloniphe kakhulu, lidle imali libe ngamathambo. Siyalicela, otherwise kuyohluka.
Injani Studio 7 njani Studio. Hayi lina elizithi ngamagqwetha ye triples elikuzele kasengezo chabango. Lina vele kasililaleli lina lingaba landeli baka chabango liyadiliza lo chabango. Uchabango uzathi yena kumele kule problem u triples yena uwaqhala in pass le triples yena uyazazi ukuthi aso trip. Ngabe ngowe triples ngabe ka keep iphila lawo abavotela e-Triple C ngabe ubakhiphelani yena. So e-Triple C vele lowo vele kasimfuni. And eChabango siya ku-Elvin lapho khona once izani uyaphuma kuphela esihlalweni, iphumile esihlalweni sidila lawo. Wena impilo yakho lokwazi lapho kuphuma khona izani lawo yabungasekho emhlabeni, vele uhlube uzitshele khonokho ngoba amaNdebele soza kuthande ngendlela oyenze ngakhona. Thina lesitha esilwisana laso wena uyangenela khonapho uyenzelani khonokho wena ukuthi izani PF iwini ngoba kathesi izani PF kathesi abafowethu abanye abavotayo bevote i-Triple C basemazweni. So lusenziwa lolu khetho babengasekho ngoba izani yazi ukuthi babengekho basuze bebuye for ama-by-elections besuka ezindaweni ezikhatshana izimali ziyahlupha kulezi. So izani vele siwinile ngezinye iindlela, sisiwina ngezinye iindlela, iza riga futhi. Hayi sengezochaba ngokwenzi ukwenzile kodwa awukwenzanga kahle. Inyembezi zabantu zazibona ukuthi zinjani.
Sasakazi beso Studio 7 Lizaron zasezimathinti ngikhuluma indaba kaLizwe ebuhlungu kangaka ulokho obulawa abantu kuthiwa kule sadla siphi leso sadla sesi-1980. Ngicela ukhulumele ukhuza uthi bawulelo belokho bephethe bethuka abantu bephezulu yaba bebiza abantu ngeziphukuphuku babugawule bababuthu siyalihlonipha kakhulu zalezisezihlonipha kakhulu yekani ukuthiwa abantu libuza abantu ucela ukuthi le Studio 7 kulaba bantu ukuthi bayenzelani le amandla abawatholayo amandla ngendlela abasiphatha ngayo zelelo le ukuthi bebelwe ngamagama siyacela sibuzele elinye lamalanga ngingajabula kakhulu beyekele ukukhuluma ngayinye inhlangano bekhuluma ngenhlangano yezana bekalokhu bekhuluma ngoyinye inhlangano sisi-1980 akaze ezinye inhlangano sikhulume ngezana walokhu bephethe bekhuluma bekubesithuka bekuyisiphukuphuku ngawulelo please siyacela liyabantu abadala libadala sihlonipha kakhulu
vele.
Sanibonani basakazi abahle ngikholeni ngapha ithembisa eGoli ngizalwa eTsholotsho. Hhayi siyazizwa indaba siyazizwa kakhulu indaba zimnandi hlempela. Hhayi u-Anglison Spanda ngiyamuzwa laphana uyakhuluma sithi kodwa-ke inkinga yakhe khuluma njengomhlaziwe wezindaba womuntu ozimeleyo kodwa-ke yena kahle kahle isikhulumeli sezanu-PF isikhulumeli sezanu-PF sifane sikubeke kucace lokhu ukuthi isikhulumeli sezanu-PF kodwa yena yenza ngathi ilunge lizimele lodwa wathi umuntu ozimeleyo kodwa engumlokuzelo esikhulumeli sezanu-PF. Wa mina ngaze muzwe ngihlalisa inkubo imophisi iyabeyijikijikisa nje eyithintheka la ofuna ukuthi yeniye khona.
Basakazi be-Studio 7 sanibonana, ngihlala phezu kwedaba angachithi isikhathi. UChabango ufana naloyani into okuthiwa ngwalumalulwana ethi ma isezinyamazaneni iba yinyamazana, ma isezinyonini iba yinyoni. UChabango ungumthengi, uthengise abantu bakithi esiNdebeleni abathengisela izana ngoba abantu basesiNdebeleni babonise ukuthi izanu kabayidingi koBulawayo. Kodwa uChabango akuzange kumphathe kahle lokho, nanku usefuna ukuyibisela izanu koBulawayo ngoba eyisebenzele njalo engimthengisa. Uma ngempela uChabango eqinisile ukuthi unobhala jikelele we-Triple C wenzelani ukudiliza lokho okwenzayo ngoba lokho okwenzayo ikudiliza akuyakhi ukuyadiliza lokho okwenzayo. Laba nabantu ababesephalamende abakhethwe ngabantu abakhethwanga uChamisa. So yena ubona ukuthi azwisa uhlungu uChamisa ngendlela yokuthi acotshe abantu abakhethwe ngabantu kodwa jike futhi athi yena umholo we-Triple C umholo onjani oyakhe into yakhe ethi mase iyakhile futhi abuye yena idili engadlali ngaphi uChabango lophukeni wayo. Siyabazi badume ngokudiliza badizi MD ayiqeda labo Witness Dube babuya babuyela Witness Dube bajoyina iZanu-PF. Laye uChabango sisezambona nga-one day futhi sebuyele kuZanu-PF ngoba into iyenza le uthunywe uyasetshenziswa ungumthengisa abantu bakithi.
Studio 7 kanti lo sihlo ozosimbuluzayo ngisishona lapho esicela ngokuthi kumele ngishona kungene ngishona iyokuzweni njenga ibona ukuthi ibhale VOA Ndebele ayibhalanga ukuthi VOA shona. Awu sisuthela amagundwa nje ngeze sibange isindo lapho uyasinyanyisa khulumpa uzanga uthole ukuthi kwapha kunjula abantwana abantu njengegundwana abantwana abayi nje sikole phongo ukuthi izani izani ishoni iphaphela la akazama ukukontrol umuntu wakhe mahotsha.
Yeah, ngiyabingelela lonke ku studio 7. Ngibonga indlela elisakaza ngayo. Ngena lapho uthi ngikhulume ngendaba elandiswa ligqutha likaChabangu. Uyangimangalisa ukuthi uthi yena awuqondanga ukuthi uShamisa ahambise amaphepha engeyedwa sezeza ibandla. Kodwa ngakulinye uhlangothi ubona uChabangu eqondile nxa esezizinto eyedwa engahlala ngaphansi wakhulumisana labanye. Bonana kulaa ngqondo khona lokho. Ngumuntu wakuqala obemele kuphuzwe ukuthi engenza izinto eyedwa nguChabangu. Kube fanele ukuthi lanxa yade Chabangu kwenza zonke lezi zinto eqale ekhulumisane lo mongameli wakhe. Kuhlalwe phansi abantu bendawonye ibe libandla. Hathi ukuthi ezi zinto yedwa ebhala incwadi yedwa iyamkeleke nxa umongameli ebandla sithikisana lakho. Sesothiwa urongo zeza umnikazi webandla. Akulaa ngqondo khona lokho. Cela beqondise into yokhuluma into ezicacileyo nje abantu abafundileyo abazi umthetho.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, unobhala jikelele womanyano we-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi inani labantu asebefile empini ye-Israel lamabutho e-Hamas selifika kusibanga esethusayo. UGuterres uthi inani lasebefile yalikaze libonakale selokhu wakhokhela umanyano we-United Nations kusukela ngomnyaka ka-2017. Kusenjalo isikhulumeli sezomvikela welemelika umnumzana John Kirby uthi inkulumo zokukhululwa kwabathunjwa ngamabutho eHamas sezifike kusibanga esikude lanxa nje engethulanga okujulileyo ngokwenzakalayo. Kulabantu abedlula amakhulu amabili abathunjwa kwele Israel ngamabutho eHamas. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungulayo zombusazwe umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Yona injongo ye-IDF Israeli Defense Forces kumbe yona nje eyama-Israeli has not been clear. Well, I can say that it's been clear in one aspect ukuthi ama-Palestinian territories asencipha okwe-Gaza Strip lokhana vele sokuyi-strip kona kwakuyigaza i-West Bank hayi la vele isinyamalala. Uma ukhangela uma oNetanyahu be-announcer besithi new settlements, pass the language and think new ngaphi khona phana indawo encane. Babe begxotsha ama-Palestinian bebathathele. Khathesi bathi bona 1.1 million Israeli Defense Forces kodwa ama-Palestinians athi 1.7 million abantu. Ama-Israeli athi wena we told them to move to avoid e-offensive. 1.1 million people kumbe 1.7. Ama-Israeli Defense Force ithi wena sibatshele sathi move to the southwest of Gaza. Bonke bona laba bantu babasusa ezindaweni zabo. So their objectives are being met. Bayasusa ezindawo zonezi. So sekuthiwa new settlements kungabi lo muntu omangalayo ukuthi ubatshoni and angaphi. Bona labo i-1.7 million angithi babafucela ukuthi baye e-Egypt. Igibhithe layo yikho ivala amagedi isithi hhayi abantu laba bengaze bebuye ngapha njengobana bengama-Muslim antini nalithemba ukuthi bazabangcono ngapha beleka basabuyeli. So thina sizaba le-refugee crisis njengala amanye amazwe lawa athwele ama-millions and millions of ama-Palestinian. So khanya objective yabo they are pushing to ukuthi befinalize ingxenye i-take over and expel ama-Palestinian. Asazi sizabona la u-Biden ukuthi angithi laphana ku-Putin wathi u-Putin solongu ungazungene mbijana ayikhona kakhulu but now u-Putin lokho ekhona phana sikwazi ukuthi ayikwazi kwini u-Biden. Khathesi ama-Israeli athi yona angena alanda i-Hamas kodwa la u-Biden uthi yena hayi lingahlali phela lingaze lingene. Kota asazi what that means, asazi sizabona.
Lo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 engapha kwele Melika. kwezemidlalo oyingukapteni weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uEfrem Shawanda sewachiya lomdlalo njalo usezifuyela inkukhu kweleBotswana. UChawanda wake wakhethwa ukuba ngumdlali oyintshantshu kubo bonke iSoccer Star of the Year ngomnyaka ka-1988. Okuningi asikuzweni kuntathelo izindaba yethu uJoseph Njanji esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
UEfrem Shawanda nguye umdlali odlale ukwedlula abanye bonke elizweni iSoccer Star of the Year ngomnyaka ka-1988 lapho iqembu leZimbabwe Saints eliphakamise khona isicoco seligi. Phezu kwalokho ke waba ngukapteni weqembu lesizwe ebelisaziwa kakhulu ngegama elithi Dream Team ebeliqeqetshwa ngumuyi uReinhard Fabisch. Kodwa loba ile mbali enhle kangaka emdlalweni wenguqu uShawanda uthi sewawuflathela lo mdlalo.
Angikho emdlalweni wenguqu kodwa ngenza something totally different. Kopa manje ngenza chicken farming ngomanje. Awe afika ngikuqinise. No mlangeni, ikhathi ngenza development but ngiyenza eSouth Africa. Ngebuswana kuhlala imuli yami vele sikela ngo 95 sike Germany, imuli yami ngayihlalise eBotswana.
UShawanda odlalela iqembu leZimbabwe Saints ngeminyaka lingelinye lamaqembu amakhulu kweZimbabwe kodwa kulezi insuku seliphenduke umafavuke okuyisimo wasichaze njengokuthi siyethusa kakhulu.
Lesi sisabizo ukukhuluma, isifana lento ezinikeze ibhola eZimbabwe. Lesisabizo ukuthi sikhulume kahle kahle. Kati mawa ngaphandle ukuthi ngcono ngeke lokunjalo team yet lay e blue and white ayifuna ukuchinja emayinto ukuchinja ngikhuluma ngabantu mawuthi khokhela into ungayiboni ingane ayisebenzi bese isikhathi kumele udedele abanye ukuthi bangene babone bangayenza manje ngabuloku uthi yimi ngokwami.
UShawanda obekobulawayo ezobeka umuyi uRaman Kumbo yena adlale laye kusukela besasengabafana besikolo.
URaman safunda sonke saqala eMpophomayo school. Ibhora lelo Raman walandela saqala eMpophomayo high school bale manje sibuye emathimini yena waqonda le lami waqonda le handi bengadlalele eyinye lale eblue and white yakobulawayo yena edlalele eblack and white isikhathi esiningi but waqala ku-Eagles lami wakhathala kancane ukuthi ngeke-Eagles umhlalo womdlalo usibani wakhathala kancane ukuthi ngebe yi-teamini kaRaman. But unfortunately, we became teammates only at high school and we became teammates in the national team.
UShawanda uzelwe ngomnyaka 1964 njalo uqale ukudlalela iqembu leZimbabwe Saints ngo 1984. Usuke kuqembu leSaints ngo 1989 nesesiyadlala kwele Germany lapho adlalele khona amaqembu abalisele SC Bona kanye lele Cologne. Ngo 1995 ulubhekise South Africa lapho adlalele amaqembu abalisele Orlando Pirates lele Morocco Swallows. Uthe esethethe umhlala phansi uqeqetshe amaqembu abalisele FC Sporting elase South Africa kanye le Mutare City le Zimbabwe Saints kwele Zimbabwe. Yimele Studio 7 ngobulawayo ngingu Joseph Njanji.
Bye bye. Chira. Wazi. Good day. Nanare. Eh ndamona indaba iboma. Ayika kuchibiri kane ngoma. Anyera vera zikapopo ma. Dinagarone kuti zvabeke zvakaoma. Mana. Yonkinto tapikona. Zonye mafigizo lo yole kona. Pafete uwaza lizo mbona. Aba nega bawali lapa. Yiko beno mbona. Mamai. Aba ndova nechimuti sofa. Ndova nechimuti sofa. Ndova nechimuti sofa. Zino zara nechika inda vandala shafa. Iba bali stampa sofa. La. Iba bali stampa sofa. La. Iba bali stampa sofa. Bangwa lisela. Iba bali stampa sofa. Baby, I'm not gonna figure. Handy to come here, baby. One more attendeka. Mogo mchuno achirereka. Kuita zenge harikuda kumbondi pereka. Ile million dollar treasure. Zwan, ya tata kite pleasure. Eh. Ikolo like a limbo meza. Zwan.
Manine esigubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba. isikhathi njengoba ngichilo le hloko zendaba haseneli asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo past 7 ntambama. Igama lami ngu Chris Gande.